Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 26 kumpalakazi 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lesithathu ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. Njalo uhulumende uxwayisa ukuthi abake bathintana laye bayehlolwa igcikwane le-COVID-19. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthumba isiphathamandla salo koBulawayo, umnumzana David Shambare izolo ntambama.
Kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare.
Iningi lithi lifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba bekungaphileki lula lo nyaka.
Ndingabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu kuze kungasisini ukuba singe siphile singelazo into ezivala esifanele siphile ngazo njengempuphu, isawudu, ithukela khona ukuphetha umuntu ukuthi aphile. Thola nje ukuthi ndithengisa inkukhu yami ibisehle ukundithekela isepha kuyongasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla kwanise ukuphila, sikhanelanga nothi sikhanele ukuphila.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Intatheli izindaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla emathuneni esanyathi. UDongozi ubikwa etshone ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Isiphathamandla sikahulumente kugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko, umnumzana Nick Mangwana, uthi zonke intatheli izindaba ezike zaba ndawonye loDongozi kumaviki amabili edluleyo eHarare, woBulawayo, laseGweru kufanele ziyehlolwa ukuthi azilalo leli gcikwane. Lokho kwenzakala ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lusithi abantu asebehlaselwe yi-COVID-19 bafika phose ikhulu 94 njalo labulala ababili eHarare izolo, okutsho ukuthi asebahlaselwa yileli gcikwane selokhu laqhamukayo bedlula kancane inkulungwane 1,200 labulala abedlula amakhulu amathathu i-341. Emhlabeni jikelele igcikwane leli lilokhu limemetheka, njalo ele-South Africa namhla lithi inani elihlaselwe yi-COVID-19 kulelo lizwe ele-14,796 ngelanga liphezulu selokhu i-coronavirus yaqhamukayo. Ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abahlasele indlu yesiphathamandla salo koBulawayo, umnumzana David Shambare izolo ntambama, njalo udaba lolu sebelubikile emapholiseni. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kumsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafa.
Ebusuku obudlulileyo kubuye enye imota yafika yalimaza emzini wakhe, bazama ukulimaza noma ukuthusela isisebenzi sethu esikhulu uDavid Shambare koBulawayo ebusuku bayizolo bonovo. Njalo lokhu siyabazi abantu abenza izinto ezinjalo ngabantu abathengwayo abakhunga ngemali ukuthi behambe besethusela amalunga ethu lezisebenzi zethu, wenzela ukuthi wonke umuntu egoqa umsila benze abakufunayo. Cha, thina abe-MDC Alliance sesesaphekwa saqina. UShambare uhambe wayaripota emapholiseni, kodwa lanamhla lokhu akulalutho ngitsho lokutshengisa ukuthi bayazingela lawo abantu. Singabona thina amapholisa engenzi lutho sokukhomba ukuthi engxenye bavela ezibayeni zabo, ngoba siyazi ukuthi kulobudlelwana balabo abasebenza ku security forces abathi ngama uniformed forces bangavele babe lodlabana ukuthi angabe kwenziwe ngenye i section bayafinyela njengochongololo.
Lo umsekeli wesikhulumeli sebandla le MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Izolo iningi linanze ilanga lekhisimusi lezihlobo labangani, abanye besithi akusafani leminyakeni edluleyo ngoba bengela kudla okweneleyo ngenxa yokuswelakala kwemali lemsebenzi. Umfundisi Angliston Sibanda uthi abantu kufanele bekhuleke njalo bebonge lokho abalakho ngesikhathi lesi se-COVID-19.
Ezikwakho konke umnyaka uphela, thina sithanda ukubonga uNkulunkulu ukuthi sibe labazalwane bethu abadlulile, abagulileyo, abake baphathwa yileli gciwane le-COVID-19. UNkulunkulu wethu esimkhonzayo wabagcina, badlula, basila. Abaningi bakhona ngitsho lathi abafundisi kuye kwasibamba, ama-results athe buya abuya 16 days sasila kudala. UNkulunkulu usigcinile, sithanda ukumbonga kakhulu uJehova ophilayo ukuthi yena uthembekile. Kanti njalo kubuhlungu ukuthi ngaba abanye bethu izihlobo zethu kakhulu abazane bethu abanye balahlekelwe izihlobo ekade singakhonzilazo. Silabo gogo abagulileyo igciwane leli basila, uNkulunkulu wangenela basila. Kuyitestimony enkulu, siziswele imilomo eyinkulungwane yokuthi simbonge.
Umbiko wenu owekhisimusi yiwuphi?
Kubazalwane abakhonza uNkulunkulu, ngithanda ukuthi bazalwane, amabandla wonke umhlaba wonke jikelele abangizwayo, asibambisenini siqinise sisensukwini zokucina Jesu yeza masinyane. Kanti njalo ngiphinde ngicizelele ivesi elitholakala kuJohane sahluko 3 verse 16. Sisikhulumbula ikhisimusi, sikhumbula usuku uNkulunkulu abonisa ngalo uthando lwakhe. Lithi iBhayibheli, ngokuba uThixo wawuthanda umhlaba kangaka wazi wanikela ngendodana yakhe ezele yodwa ukuba ilowo lalowo okholwa kiyo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade. Bese ngikhuthaza abantu ukuthi kasikholwe nini kuJesu kulindodana eyazalwayo inikelwe nguyise ukuze izokuba ngumhlatshelo wokusifela. Asikholwe nini kuJesu ukuze sithole impilo engunaphakade? Yena basigcine, asilondoloze, asivikele. Ngiyabonga.
Lowo ngumfundisi Angliston Sibanda esixoxelaye ekobulawayo. Kambe umnyaka lo esesiwugqiba ubunjani kwezomnotho welizwe kanye lakwezombusazwe? Ukucubungula lolu daba siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lesiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleleni North, umnumzana Belief Gawule endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleleni South, kubandla le-MDC Alliance umnumzana Solani Moyo onguye osungula lengxoxo.
Ukuthi MDC Alliance yangena okungekho emthethweni ngangela sikhathi ngilesi sikhathi bengizamtshela because ngililunga le-National Council yonke into esenza ngendlela. But bona ngokwesaba bavuphine sengithamisa namba sebesponsana labomakhubi bafuna ukudisturba kodwa bayabona ukuthi kuyafeyila lezi mali. Into ekhona engimangazayo ukuthi lezi mali abazinike MDCT konke yi-corruption loku kodwa isikhathi sizabuya abazazibonela khona. Ugawulo wangikwazi ukuhlala kupetsholojo elokugcina uzwile even abantu besilwa futhi lifaka ikhorathini ezinkweni khona etsholojo abantu abantu besilwa bekhuluma amagama amabi thina esintwini esingaze sithethile futhi futhi kwabobani bona abakhuluma basebegadela abantu ikhorathini. Ugawulo nangokwakhe ukhuluma ikhulumela izane ngoba uyana nxa izinto kumele zikholiswe abantu umungu yena ulawo. So ke khuluma ephakemi ngoba iyasuta labantu abakhe ene ngendlela esibona ngakulo kuzoyenzeka solo uhulumende wezano usekhona. Ama-policies ezano aso ma-policies afuna ngama-business people. Ngiku-business mina awulamali oyibekayo ebhenki bavuka beyitshintshile nxa iredi bavuka beyitshintshe yaba luhlaza badisayida belele ezindlini lama-costers abo. So yikho engikutsho ukuthi kona abantu bezimbabwe okuqakathekileyo kakhulu i-youth isikhathi sokuthi 2023 kusetshenzwe nzima ukuze kungene umuntu okwazi ngempilo. Ngithe ngizibuza ngathi u-ED kade wasebenza kuphi ngokubana wayepolitician ebuya empini baphonga umfaka akakwazi ukusebenza kunzima ongakanani bathatha ukusebenza kuyikutshontsha lama-ministers akhe including yena uGawule ngokwakhe kathesi abantu bakhala ngesinkwa utshontshile wabeka eceleni sabangani bakhe.
Ye, ngaphambeleni kwalingxoxo mhlawumbe sizwe obekungafanelanga sikuzwe lapho ngizama ukulixhumanisa ecingweni bekule ngxaba ngxoza mnumzana Gawule ingqobe isiku
mara ngimtshele ubaba lo moyo zwana umoyo umuntu akade ukhuluma amagama yini kade ngitshisa abantu bakolobhels ukuthi ngibavalele ukuthi imoto yabatengela bathi ebesenza i-corruption lapha etsholotsho i-corruption asiyifuni amagama lawo ngalaleli i-odo leyo yimi ngikhuluma ngibathuka ngisithi bagangi libanika abantu izinkwa nobungani bekhetha abantu abanike yonke umuntu isinkwa ayibhlokhi imoto lena abatshengisela wonke umuntu isinkwa kade kukhona lapha yimi kade ngikwenza lokho sinakulungisela abantu asezilungiseli njengani ku-MDC Alliance lina lingasetshenziswa lingabantu abasetshenziswayo e liyasasetshenziswa kodwa asenze zi-achieve lutho ngokusetshenziswa kwenu uthi wena sikwenza i-MDC yabemagugu lesikhathi esidlaliswa intatweni abantu abangene uprezident we-MDC utshwantubayangakabekwa siyabe singena ngapha into yakhona abantu bonke bafuna ngu-president ephathini yakhona bonke bayalwa okukhuluma ngumnangagwa nje ukuchitha isikhathi ngokumnangagwa lo wathi engakasi even esisemncane elwele ukukhulula izwe leli wagwetshelwe ukubulawa namhlanje uthole umnangagwa umazi ngenxa yokuthi wawungaphi wena ngaleso sikhathi sebelikhulula izwe leli uthi abaliyekele ndini izwe leli ligiqikele ihlambe nje amakhiwa la abancindezeni babe yibo abasishoyo ngokuthi babuhlungu ngokuthatha kwethu umhlabathi wethu amasanshinzana lawa abahlubekela wona yikho abancediswa yini ibacela ukuthi kuizinto zenzima.
Ungasigqobela uhlelo mnumzana Moyo.
Baba Gawule, ngiyafisa ukukubona ngoba lami ngumlweli wenkululeko. Sasihambe egangeni singakwazi ukuthi siletha ukuze benefita abanye abantu abafundi labantu abethu besifa ngendlala. Ngicela ube le Christmas enhle yokuyagola amacimbi ngobana sikwazi ukuthi siza kudlani lami ngizaba nibhizi emasimini ngizama ukuhlakula. Ngiyabonga. Lami ngiyabonga ngokufanayo Moyo, ngikufisela ikhisimusi elihle. Uyazi njengomlweli wenkululeko ilizwi lelingelethu sonke Moyo akulewo leshiyo edlule omunye wonke lo ongakazalwa la ileshiyo elinganayo ilizwe lethu okumele sizilungisele thina sodwa kungalamunye umuntu silwe thina sodwa silungise thina sodwa ukwenzela ukusasa lezizukulu ezizukulwanaze.
Leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezanu PF eMathebeleland North endawonye lomgcini sihlalo eMathebeleland South kubandla leMDC Alliance umnumzana Solani Moyo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zifisa ukuthi umnyaka ozayo ube ngcono ngoba oka 2020 esesiwugqiba uzithwalise amagabha avuzayo kulandela ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lendlala eqhubeke ibahlasela. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi lethu ukuqhamuka kwe-coronavirus kulibuzele emuva kakhulu kulandela ukuvala kwelizwe nge-lockdown ngenhloso yokwenqabela kumemetheka kwaleli gciwane okudala ukuthi iningi lilahlekelwe izinhlelo zokuziphilisa. Kungakho iningi elifana lonkosikazi Siphongile Masuku isakhamuzi eNtebe eGwanda ophila ngokuthunga izikhwama ngamanqonqo uthi ufisa ukuthi igciwane le-coronavirus litshabalale ngomnyaka ozayo.
Sikhulekele ukuthi alubani umkhuhlane lo uyabangcono izulu lalo line sithole ukudla ukuthi nxa sithunga izinto zethu sithengisa ke siqale sibone ukuthi siyenzani kulokuthi sicuphe khonapho sisihle ukwenzela ukuthi le banking yethu lengutshelayo ingayo le siyithuthukise sibhenki okuzwayo mhlawumbe umnyango ungathi siphela sile mali zokuthenga inkomo kube.
Amazwe akhathekelwe ngunkosikazi yephi mshado isakamuzi engisinde kwana North othi ufisa ukuthi abantwana ezikolo bafunde kungekho kubaphazimisayo njengalokho okwenzeka lelo nyaka.
Ngabe uNkulunkulu uyasisusela leli gciwana kukhululeka abantwana ikakhulu ngokubana intsha yisisizwe sakusasa. Abantwana bathole imfundo ejiyileyo hayi le imfundo ethole ngabantwana baka-2020 ibuhlungu kakhulu ayiselahlonzi.
Esinye njalo isakhamuzi esindi unkosikazi Lacy Moyo uthi ufisa ukuthi izulu liqhubeka lisina ukuze balwisane lendlala.
Sikhulekela izulu, ayikho enye into esiyithandayo empilweni izulu ukuthi lingaba khona, sibuye silime sizuze ukudla. Uhulumende laye lobe sisiza kodwa kuwe ngcono kungabi lokuthi abantu vele sesifa ngendlala.
Umnumzana Mbereki Nuku yena ukhalela ukuthi umnotho uthuthuke, intengo zempahla zihambelane lenzuzo yabo.
Esikufisa kakhulu ukuthi ngabe intengo zezinto ziyahambelana lokuphila kwethu kuze kungasisini ukuba singeze siphile singelazo into esivale sifanele siphile ngazo njengempuphu isawudo ijukela khona ukuphetha umuntu utaphila nxa sokungaphezulu kwezinto esizithola nje ukuthi ndithengisa inkukhu yami ibisehle ukundithengela isepha kuyongasahambelani. Kanti intengo ngaba ziyayehla kwanise ukuphila, sikhanyelanga nothi sikhanyele ukuphila.
Unkosikazi Opa Mabhena osuke ebhalula kwa-14 ekwanda South uphila ngokuthengisa inkukhu kodwa layo ukhala ngentengo ehlala iqonga.
Ikakhulu intengo layo iyesuka ikhwele kakhulu, le mali kazitholakali ngoba nxa engamabhondi kugcina isiba nengakhulu imali yakhona, kodwa nxa engamarandi abakuba ngcono kodwa lawo katholakali. Kodwa sikukhangelele khonokho ukuthi lathi siyabe sihamba ngomumo nxa kungamarandi lathi sizithengise ngamarandi ukuthi senelisuka ethenga ezinye sithengele ukudla. Sikhangelele ukuthi alubane kuba kuyatshintsha kube ngcono.
Umnumzana Gabriel Luphondo isakhamuzi semawane kwanda South uthi uhulumende kufanele abophe ziqine kuze babe le mpilo engcono.
Uhulumende wethu abe umuntu ozaba lo mbono, azame ukubana khona izinto zingakhweli njalo, abone lokuthi khona imali yakhe le ayinika abantu, ibhondi lakhe liyasebenza ezweni. Okwalo nyaka lokhu sifile kakhulu ngoba ibhondi kalisebenzi, kusebenza imali yamanye amazwe. Thina abahlali beZimbabwe sile mali yethu kodwa kayisebenzi ekhaya. Ibe sikhangelele ukuthi next year uhulumende akubone khonokho, wazame ngamandla onke ukuthi kube lo tshintsho.
Uhulumende uthi inhlelo azisungulileyo ezibaliso le-Transitional Stabilization Program, TSP, zidale ukuhlaliseka komnotho wakuleli kanye lokuqina kwamandla edola lakuleli lapho liqathaniswa lele Melika. Uthi njalo ukhangelela ukuthi umnotho wakuleli uthuthuke emnyakeni elandelayo ukuze kusiyafika umnyaka ka-2030 uzulu abe sekhomba ngophakathi, kulandelwa ukusungulwa kohlelo lokuthuthukisa umnotho wakuleli olwe-National Development Strategy, NDS 1. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Othilia Sibanda, isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi abahlali baleli dolobho benzani ngalesi sikhathi sekhisimusi.
Engunanzelelayo phakathi kwabomama labantwana labobaba abasebenzela lapha, imali abazithola yazenelisi. Lo wawukhangele uqathanisa lensuku ezidlulileyo sisakhula, uyabona ukuthi kulomehluko. Ngike ngaba phakathi komuzi phakathi kwedorobho, ububona ukuthi hayi yikhonokho nje, akufani lokweminyakeni, mhlawumbe kungezelelwe la yi-COVID.
Kodwa abakhona abanye yini ababonakala beziphilela kuhle nje besenelisa okwakusenziwa kudala, okunjengokuthenga impahla ezintsha lama-groceries amaningi ezivele emlonyeni?
Abayenelisayo yilabo abalezihlobo kumbe abalemuli ezingaphandle kwelizwe, yibo kuphela abantu esingathi uyabona benelisa. Kodwa nxa ungumuntu ophila uphakathi kwelizwe usebenza khonapho, ngicabanga ukuthi akulula ukuthi uyenelise. Engunanzeleleyo ukuthi abayenelisayo ngoba phakathi komuzi lapho kuthathwa khona imali ezivela phecheya, yikho okade kulabantu abaningi belindele lezo zimali, okutshengisa ukuthi yibo kuphela abantu abazayenelisa ukuthengela ikhisimusi.
Kahle kahle okulokhu kuhlupha kuyini okubuyisela emuva izakhamizi?
Okuhluphayo ikakhulu, iqiniso elikhona yikuthi akula muntu osebenzayo. abasebenzayo bona abo bayingcosana la yena leyo abayitholayo ayiyenelisi ngoba sikhangelele ukuthi leli kefu lizaba lifitshane kakhulu ebantwaneni besikolo lapho kuzathi kuphela umnyaka omutsha izikolo zihle zivulwe ungananzelela abazali abaningi sebelindele ukuthi bagcine imali zokuyabhadalela abantwana ama-school fees ngangiqathanisa lakudala hhayi kulo mehluko sibili indaba yamanzi amanzi lokhu eludubo edolobheni lakobulawayo lakathesi amanzi lokhu ereshinwa asikawatholi amanzi ngokufaneleyo lokhu abantu betshitsha ezibholaneni besikha amanzi le ndaweni ezingafaneleyo sesincedwa nje yinkosi ethe yanisa izulu lapho esikhongozela khona amanzi aseyiwo asesisiza lokuthi siwasebenzise
kuyikuthi uhulumende engancedisa kungaphi lapho abantu abangancediswa khona njalo kuyini okumele kwenziwe ukuthi kube lobubele
isisombuluko kuleli lizwe yikuthi kube le misebenzi khose kubo bonke ontanga ungananzelela ukuthi ontanga abaningi vele yona into othiwa yikusebenza abayazi njalo lalaba abazisebenzayo kuba nzima ngoba abantu bayagijinyiswa phakathi komuzi lapho abathengisa khona lapho abazama ukuzisiza khona nginakana ukuthi ma kungalungiswa ezomnotho welizwe kulungiswe le ndaba nje zombusazwe yonke into iqonde kusuke i-corruption phakathi kwelizwe into zonke zingalunga
leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Otilius Banda isiphathamandla esibona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kunhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association. Luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lelunga leqembu lomdumo werumba ele Masendu Boys sixoxa ke lo umbi wabo Brutus Ndebele
okwa kuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
ngithanda ukubingelela mphathi wentambo ngibingelele njalo isizwe sonke kuzo zonke nje izizwe zomhlaba wonke jikelele
sizwa kuthiwa lile dlalade elitsha
ye msasazi omhle msasazi othandekayo sithanda ukwethula idlalade elethu elisha elika 2020 elisihloko esithi ziyabhavuma ngoma ezisithupha ingoma yakuqala ithi yona Dimuhango eye Masendu Boys
iyayivula yatemuka yachavula mawe nenguva ingakamutsa
andilandela eka Madala Boy and Shining Fellows ethi yona uyaphika sekuthi esithathu iginyambila imizambila ihlanganyelwe ngabaculi abaningi number 4 ithi yona ikorobela yona ke iculwe liqembu lecholosho great sounds landele esihlanu ethi yona amazwi omzali yona ke iculwe liqembu elikhulu iqembu ledumo sounds ubuye futhi esithupha ethi nyalalani yona ke iculwe liqembu leMasendu Boys.
Ethiwa Timuhango ingoma le layilova kutheno wasichasela nje ngamafitshane
ingoma ethi Timuhango kusho ukuthi sisegangeni ke ngithe mina ngiyibhala ngihleli phansi nje uma ngibheke umfanekiso nje wezizalwane zaseZimbabwe sigcwele nje umhlaba wonke ngezizathu eziningi ezihlukeneyo kodwa ke kuleyo mimango uthola ukuthi kulobunzima esihlangana nabo singabantu uthola ukuthi kuba nzima kwesinye isikhathi ukuthi umuntu afinyelele ekhaya ngenxa yezimo eziningi esihlangana nazo singathandi ngokungasikho ukuthanda kwethu kodwa ke kungumumo wezwe umumo wezinto nje owezenzakalo ezenzakalayo yikho ke ngayiloba ke leyo ncwadi eyingoma ekhuluma ngaleso simo yikho engakusho ngale ngoma ethi yona Timuhango.
Siyabona ukubana idlalade leli lingani lilabanye njalo abahlabeleli abaculi ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Yebo ngempela idlalade leli linamaqembu amaningi abaculi lokho ke phela kukhomba khona ukuthi abaculi njengezithunywa zomhlaba abaculi isithunywa ngabafundisi namatitshela lapho besibonisa ukuthi sesingahlangana njengabaculi okubonisa phela uzwano okubonisa ukubambana okusho ukuthi singenza lukhulu kakhulu ngokubambana kubonisa phela ukuthi abaculi banokuhlangana
uhumbi wabo Brutus Ndebele owemasendu boys oweqembu lomculo werumba abeledlalade elitsha sizaqhubeka ngalingxoxo ngomvulo ekuseni.
Masendu Boys silethemba liukholisile ngaphambilini belisizwa njalo umculo ka ND Ndona esithi December efisa phela ukuyabona abazali bakhe ngalesi sikhathi sekhisimusi kodwa iningi lithi alenelisana ukusuka kwamanye amazwe lisiza ekhaya ngenxa yengxaki lokuphithizela obusemngceleni weBeitbridge Border Post okwenza kube lukhuni ukuchaza. Ehlukani besikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela intatheli zendaba uFoster Dongozi obhubhengo lwesithathu eHarare ubekiwe namhla esanyathi njalo abake bathintana laye baxwayiswa ukuthi bayehlolwa igcikwane le-COVID-19 ibandla le-MDC Alliance lithi kulabantu abazame ukuthomba isiphathamandla salo obulawayo umnumzana David Shambare izolo ntambama Oliver Nelisayo musithandekile mhlanga ngikhonapha Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.